Etho eZimbabwe vele kalu sasizinga lutho sokuyikudlalisa imali kodwa abesolulunga ekutheni khona kulilungelo labantu ukuthi bakhethe umuntu ke obamelayo kodwa ngendlela esibona kusenzakala ngayo ukuthi sokuhleziwe nje kusekhethweni insuku zonke sokulukhetho ikakhulu lokhu kubangelwa ingxabano esiyibone ebandleni ele-CCC soke sokuhle kulokho kwayenza yajujuka indaba yokuthi kulokhetho lomdlandla awusekho bambalwa abasese lomvamvitho ukuthi abayevota nxa sibone kobulawayo laphana ephela ndaba nxa uzathola uMPO winner ngamavoti ezuze 1000 votes kuyakutshela ukuthi akusela sizwa lokho sokuyinto nje engathi ngamadlwana
abantu beZimbabwe libona sengathi bazaphuma ngobunenge bayevota na
abantu abasoze baphume ngobunenge ithemba abantu abaselalo bekulethemba belisebantwini beZimbabwe ukuthi ibandla eliphikisa ukuthi kukhona beliza kwenza ithemba laba khona linqobeke lelo bandla kodwa kizani ngobuqili bayo yale isala kodwa ke namhlanje esingakutsho futhi ukuthi by election vele ihlezi ihlupa ngoba abantu bathanda lokhana okuyinqumbi ukuvota ngekhombo kuhle kuthiwe kuvotelwa lo president ndawonye nxa sokuyi-by election akwandanga ukuthi abantu babe baningi so ke awukho-ke umdlandla wokuthi abantu bavote nxa ngicabanga nje ngicabanga ukuthi kuza kuba lukhetho oluzaba labantu abalutshwana kakhulu abazavota kodwa-ke siyazi ukuthi izanu nxa yilababili abathathu bona bana bayahamba uzathola kulamavoti angu-3 wona lawo kube yikuwina kwakhona.